Jacob Mazwini usemberengwa lapha lokhu okwenziwa ngu-Donald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kathi bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detector ngakuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo lawo kusiyafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona ukwenzakala kwakhona esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungela muntu ongawathathela lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labomantshi bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi kuyathabisa kakhulu ukuthi kwathi kakum ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili wabala amavoti ngako kuyelakithi ngakwama kwatshintshwa yonke into so sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokhrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngukhethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo yiwo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisiboni isizathu sokuthi uyalelani akavume la yabeka into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenza ukubulala ilizwe kubulala umhlaba siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama-president ayalela ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba sishabalele ilizwe selifile.
Igama ngumpumelelo mafu ngikhuluma ngiselupane eSt Lukes. Hhayi indaba kababa uTrump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho njalo indaba yakhe siphelile futhi njalo uBiden mhla ka-20 usobale ukuthi uye White House ubaba uTrump yikho owayekwalela phela kodwa ekugcineni kwakhona sizambona semiswe ezinkantolo esebotshwa umthetho hayi vele uyangisile uyangisa umhlaba uTrump.
Mina mbona okwenziwe yiMelika kuyinto embi kakhulu abalandeli bakaTrump bungamelanga bakwenze lokho ngoba phela iMelika yiyo egqugquzela idemokhrasi so thina ngapha sizofundani kuzwekazi le-Afrika kwini sizokufunda nxa kuyobo sebesenza kanje.